sonke empilweni siyazanda, sizamela khona ukulwana empilo. Ngoba sonke empilweni siyazanda, sizamela khona ukulwana empilo. Kodwa isitha sami sibheke mina mele, kodwa isitha sami sithandela mina, kodwa isitha sami.
Thank you.